Iripoti leyi ekhitshwe yi-UNICEF ihlasimulisa umzimba. Kubuhlungu okwenzakalayo emhlabeni njalo leZimbabwe ngigoqela khonapho. Inamba le ekhitshwe yi-UNICEF mbone ngani futhi incane kakhulu. Singayidabula or si-edele sibili amanamba ngoba kuningi okwenzakalayo ebantwaneni abangamankazana lakubomama okunye okungakhulunywayo okufihlekileyo. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu mina njengomuntu ongumama njalo lozele amantombazana. Indlela abantwana abangamantombazana labomama abaphethe ngayo ibuhlungu kakhulu ngoba kuvele abenziwa abantu. Yikho obaba besenelisa nje ukuzithathela bengacelanga. Benelisa ukudlengula umntana omncane kakhulu, umntana ongakabi kwazi lutho ngezocansi. Kubuhlungu kakhulu lokho.
Obaba abayibo abadlengula abesifazana esikhathini esiningi, ungathanda ukuthini kubo?
Engingakutsho ukuthi labo kusafanele ukubana baphiwe imfundiso. Into enzisa ubuhlungu ukuthi kulabanye obaba ababamba abantu ababo babadlengule sibili o babambe omkabo. Leyi yi-behavior sibili ongamelanga siyivumele njengabantu siphila. Kumele sibili lakho kuraise i-awareness, kukhitshwe information, obaba labo bafundiswe bananzelele ukuthi into abayiyenzayo ayilunganga. Loba singathi-ke ngababotshwe sibili laba abadlwengulayo, umuntu agwetshelwe ugodo ukuze kube leyisibonakaliso sokubana into leyi imbi kakhulu. Abanye nyanyibeze sibili besithi ngangcono baqunywe amaphambili lawo ngoba kubuhlungu lokho, kubuhlungu lokho. Kodwa bengakaqunywa asikhankasenini kakhulu umhlaba wonke jikelele abantu baze bagcine benanzelele ukuthi isenzo leso asilunganga.